sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 3 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-Triple C umnumzana Nelson Chamisa uthi idola leZimbabwe kumele libekwe eceleni kusetshenziswe elemelika ngokugcweleyo ukuze kube lobubelo kwezenotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezida ezibhidliza umnotho weZimbabwe kodwa uthi azisoze ziphumelele. Izizalwane zakwele South Africa zitshengisele enkantolo namuhla zisithi uhulumende kumele axotshe izizalwane zakwamanye amazwe zona ezithi zidala amacala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iphephandaba le-Newsday lithi intatheli zindaba zalo ezimbili uWisdom Mzungairi ongumhleli kanye loDesmond Chingarande babotshiwe ngamapolisa eHarare namuhla ndawonye legqwetha lenkampani le-Utatenda Chikora besetheswa icala lokwephula umthetho osanda kubunjwa owe-Data Protection Act. Abathathu laba babikwa badinda udaba olwaluphambana lomthetho olwalumayelana ngokudonselana kwabaphethe amangcwaba eGlen Forest Memorial Park. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi abathathu laba baphange bakhululelwa ezandleni zakhe. Umkhokheli webandla le-Triple C umnumzana Nelson Chamisa uthi idola leZimbabwe kumele libekwe eceleni kusetshenziswe elemelika ngokugcweleyo eZimbabwe ukuze kube lobubelo kwezenotho. Eloba enkundleni ye-Twitter namuhla uChamisa uthe ukukhwela kwe-inflation siya ku-257% kuveza sobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuphatha kuhle umnotho. Uthe kumele izisebenzi zikahulumende zibhadalwe imali esukela ku-$540 kusiya phezulu. Kanti njalo uthe kumele kuguqulwe okunengi okuphathelane lomnotho ukuze kumiswe ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Wengeze wathi ezombusazwe lezokhetho lazo kumele ziguqulwe ukuze kungabi lokudonselana phezu kwempumela yokhetho luka-2023. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Gift Ostalosi Siziva ocizelele amazwi kaChamisa.
Kufanele ukubana silungise indaba yomkhonomi, silungise indaba yokubana elizweni kube le mali ethengayo. Nalo silungise indaba yemsebenzi lokunye okuningi. Esikukhulumayo ukubana ke kufanele ukuthi sibuyele ekuqaleni silungise obathi wena ngama-microeconomic fundamentals. Silungise indaba ye-confidence on the economy. Yinto yokuqala ekhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa. Esibili ukubana sinxa sivela khona kulungisisa indaba ye-confidence, siphendukise i-US dollar is official currency. Ubani isetshenziswe elizweni leyinye ke i-multiple currency basket elamarandi lamanye ke depending ngezindawo. Then ke bese siya phambili ukubana siqalisele ke ekubhadaleni izisebenzi salary above i-overjatam line. Imali le ikhona, imali le yimali etshontshwayo externalizwayo, yimali esetshiswa ngomthuli benza ama-quasi-fiscal activities outside i-parliamentary approval. Imali le injalo ikhona ke kuma minerals yakuma diamonds into efunakalayo ngama priorities fanele ukuthi sibusebenzi babisele kuma lesa siyibhadala thina sisakujenu siqalisele khonapho ke ukunegotiate siyaphambili. Hayikhona ukupha abantu imali engathengiyo, hayikhona ukupha abantu imali ephansi kwe-poverty data mlaye.
Lithi lina izisebenzi kazengezelelwe iholo kodwa uhulumende uthi kayikho leyo mali nanku phela sezike zakhalala umsebenzi kaneng kodwa akula lutho olwenzakalayo kwenziweni pho
kuyavesi kubana sebehlulekile umhlaba wonke jikelele xa uhulumende evumbana sehlulekile fanele kuphiwa abanye abakukwanisayo ngenxa yokubana uhulumende angezakethi asikwanisi ngenxa yokuthi kukhona okufanele kulungiswe ukubana kube le mali elizweni silungise ukubana ke umnotho wethu usebenzele ilizwe silungise indaba yokubana ama-industry evulwe lakho konke ukwenzela ukuthi i-government ithole itax ikwanise ukubhadala abantu silungise indaba ye-corruption silungise indaba yama-illicit financial flows. So ekugcineni kwakho konke yikho uhulumende sithi kala imali uzama ukuthi kakwanisi.
Uthamisa ukhala njalo ngokuthi kukhona okumqoka okumele kuguqulwe phambilini kokhetho kodwa sesike sezwa uMongameli Emmerson Mnangagwa sithi yonke inguquko edingakalayo seyenziwa kuyini eliza kwenza ukubona ukuthi elikufunayo liyakufeza.
Kufaka into yokuqala kubana abantu bevota ngenxa yokubana elizweni leli kule nto ehambayo kubana abantu uvota kakuncedi kuyinto engasoqiniso ekhunywa yi-ZANU PF nxa yokuthi abafuni ukuthi abantu bevota kubana kube lo hulumende omutsha. Uhulumende omutsha engangena eyehluleke thina njengezizukulwane zezimbabwe silelungelo kubana sithi xa selehlulekile yikho kuyenza ukhetho every 5 years kubana sitshintshe ke uhulumende ngoba kula hulumende ongahlala forever.
Umnomzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU PF umnomzana Joseph Chuma yena othi uchamisa labanye bakhe yibo ababangela ukudilika komnotho.
Indaba e-inflation asiyondaba e-charge nasodwa lapha njengelizwe leZimbabwe. Icaya indawo zonke ngiyakwazi ivile khona ngapha elikhona e-America i-inflation eliyitholayo alikaze libone isikhathi eside ngenxa yezenzakalo ezenzakalayo. Well lapha thina eZimbabwe kuyaziwa ukuthi ezinye iy'mbangela ze-inflation obana iqele yikhonoko okwenziwa ngabomo ngabanye abangani bakeni uChamisa abathi khona bona bodwa namavidiyo yangibona akhona bathi khona they'll make sure that our economy will scream. So nxa besithi they'll make sure that the economy will scream sesikubona-ke khona okusho ukuphumela ngendaba ze-inflation ilokhu ikhwela. So lapho okukhona kuthona siyabe simcela uba uthabe sibana kakhulu labangani bakhe bake beyekele ukubana bebelokhu bebesqueeze i-economy bebesenze ubana thina sigcine sehlule kuphefumula lapha kwelakithi.
Nxa sesikhangela udaba lokusetshenziswa kwedollar leMelika kuphela esingathi yi-full dollarization, bakhona osomabhizimusi esesikhulume labo abavumelana loChamisa abathi idollar leZimbabwe kalilahlelwe kachana kusebenze i-US dollar lemali zakwamanye amazwe esifana leyakwele South Africa. Wena njengosomabhizimusi uvumelana labo yini labo?
Mina ngibona ngathi umuntu ocabanga njalo ngumuntu nje oyabe efuna ukuvumela ukuphelelwa. Silemzekelo semningi khangela even omakhelwane bethu eZambia laphana noma ikwata yabo yayishibhede kangakanani abazange beyilahlele kathana kodwa basebenza layo ngabo besebenza lezimali ngoba kahle sikhuluma kanje. So ikwata njengoba uzwile seliqinile ukudlula even yona i-South African rand ngokwayo ngoba lelokuze sebenzelana kuhle kwabantu bamabhizinisi kwaba le-production ezwayo okwakuqinisa-ke imali yakhona ngathi thina lapho osomabhizinisi nxa sifuna ukukhuluma ngokufuna ukuvuselela asikhulumeni ngokuthi khona sivuselele umkhonomo wethu ngokuthi khona si-increase i-production so that lama-export anjani akhule esiya phezulu. Naku futhi siyakubona kwenzakele e-Russia ngale bathi sebesithi bafake i-Russia under sanctions simbonile uPutin esithi right wonke umuntu ofuna ukuthenga igasi yakhe ngale sozamele athenge ngemali yakhe eyakhona ngale kwele Russia and sikubonile khona kwantu kwenzeni kuqinise imalina leyana eyabo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga le-ZANU PF. umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ulolwazi lokuthi kulezitha ezibhidliza umnotho weZimbabwe kodwa uthi kazisoze ziphumelele. Ubekhuluma namuhla emathuneni eHeroes Acre eHarare lapho bekubekwa khona umnumzana Benjamin Mabenge obhubhe kunsukwana ezedluleyo wanikezwa inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Ukuze sihlaziye amazwi kaMnangagwa sixoxele umnumzana Chinga Dube ilunga ledale lePolitbureau yeZANU-PF. Yena othi wasebenza lo mufi owayekuviyo lezandla yena ekuzipra kusukela bevela empini.
Hayi, ijahelani khona empini. Njalo izwa ukuthi wasebenza kuhle kakhulu. Mina ngimazi uswela ngo-1980 sesibuyile sekuhlangene. Njengoba yena wayekuzandla nani ngapha kuZipra. So sasabonana ekuqaliseni kuka-1980 sesihlangana amabutho ezandla laweZipra. So hayi sasebenza kuhle sibili sonke iminyaka leyo esasebenza sonke.
Lithini ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uhulumende uzalungisa umnotho welizwe ukwenzela ukuthi afike kumgwazo wakhe owe Vision 2030 kulungiswe umnotho welizwe. Ubona lokho kusenzakala njengoba sibona iningi likhala ngokuthi kulukhuni elizweni.
Njengoba etshilo nje ngiyeke ngiphikise lokho akutshiloyo. Silabona ngakho angithi sikhona sonke u-1930 awuyafika manje kodwa thina abanye sesikhulile phela saba nenhlanhla ukuthi siyefika khonapho. You see, kodwa ke labo abakhona bazakhona ukuthi into le ayithembisileyo iyenzakele yini kumbe uzamile ukuthi afinyelele ukuyenza.
Ye, kodwa ungathini ngesimo somnotho welizwe sikhuluma kanje? Intengo yempahla iyakhuphuka, abantu bathi abaholi umholo othe xaxa. Ungathi uhulumende lo uyehluleka yini ukuvuselela umnotho welizwe?
Angithi awazi ukuthi lami ukuhulumende. Manje-ke uma ngiyaqalisa ukukhuluma sengisola khonapho, kulendlela lapho engahlala khona ngimsola uhulumende. Kodwa nokodwa hhayi ukukhuluma kubangeje ukuthi uhulumende lo uyehluleka ngoba lami kutho ukuthi ngiyehluleka kuphela. So akunamuntu osithethisayo. Yinto kumele sisitshele ukuthi hhayi lapha ngiyehluleka khangela kuwe lokhu kwawa lokho. Ayisimo kumele ukhulume lokho yini abakhalileyo.
Ye, sesikhangela ngodaba lwamaqhawe lolo olwenhlonipho yobuqhawe. Abaningi bathi ngabe lo mufi uConti Mhlanga laye ngabe wenziwe waba liqhawe.
Hhayi, ngake ngokuzakhe ngitsho lutho ngoba ingazingeni entertainment board yiyo e-applyele direct ngale. Azange sizwe thina nge-application yakhona ukuthi ihambe njani. Ngizwe nje sokuthiwa unikwe i-state assisted funeral kodwa ukuthi kuyaphela khonapho kumbe njengoba abanye besithi ucelelwa leyo kubiza phindi constitute. Angikwazi, sizakuzwa ngakho-ke. Ngizingathi kuthiwa bakhona sebe-aphilile i-sports and recreation ukuthi-ke bacele isicoco esingaphezulu. So sizakuzwa ngakho ukuthi kuyagcina ngani.
Umnumzana Chinga Dube ulilunga ledale lePolitbureau yeZANU-PF. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abathengisa impahla ezehlukeneyo esitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye lokusilela kwemali ebantwini. Unkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso emela abazisebenzayo eBulawayo Vendors and Traders Association, uthi phezu kwalokho babhekane lezinye ingxaki eziningi. Uthi bahlezi bekhulumisana lengatsha zikahulumende kanye lekansili yakoBulawayo bedinga isisombululo. Asizweni exoxa losithandekile emhlanga weStudio 7.
Sikhangele ukuthi khathesi sesisebenzisa imali zakwamanye amazwe, kodwa ke bese sikhangela ukuthi abantu abaningi imali bayithola iluphi uhlobo, kumbe bathola imali in which currency. Abantu esibathengiselayo thina as vendors ngama-low income earners, abaningi bakhona ngabathola imali yabo iluluhlu lolu esilubiza sithi yi-RTGS. Then abalutshwane-ke sebengathola yona le esingathi yi-US dollar or i-forex. Ningakhangela nje when we're looking at market trends, everyone has become a vendor. Akusafanani lakudala ukuthi you would sell and really make meaningful money out of your trade. Wonke umuntu usestrateni, wonke umuntu uzama ukuphila, wonke umuntu ugijimisa ukuthi athole kokhani okulutshwane. Ungananzelela, most of us now sesisonke sikuvending.
Intengo yempahla ke nxa liwoda kumbe lithengisa ebantwini kuyatholakala yini inzuzo?
Ngisakubisela emuva ngiye esikhathini se-COVID. Ngesikhathi se-COVID izinto zazizilutshwane in the market. Esasikuwoda kwakukulutshwane, idemand yayihayi. You could charge, wakwanisa ukucharge ngendlela ofuna ngayo. Unlike now when everyone is doing the same thing, akusafanani. Inzuzo usufaka nje enlutshwane ukwenzela ukuthi nje kube yi-hand to mouth. Yiyo indlela abantu abazithengiselayo esingama-vendors asebephila ngayo.
Siyake sibone inhlanganiso yakho lezinye ile mihlangano lohulumende kanye lekhansili yakoBulawayo lamanye ama-stakeholders. Kuyini kathesi elikhuluma ngakho okungenza ukuthi umsebenzi wenu ube ngcono?
Singakhangela ubudlelwane kade silabo le-City Council emveni. Bekuyibudlelwane begundwane lomangoyi. Sihlala nje singabantu abagijimisanayo. Kodwa ke sasekubona ukuthi kufanele sibe lelizwe elilodwa njengabantu abasebenza bakusector nale informal trading and informal vending. Sasesiphuma lo mqondo okwenza ukuthiwa yi-informal sector working group. Yikho lapho esenza khona ama-engagements lo-City Council ngenhlelo eziphathelane lathi. Lolu hlelo siyalithabela kakhulu ngoba ke lwenza ukuthi lokuhlela kuka-City Council sibe phakathi kwakho. We really notice what they have done so that we can be meaningful stakeholders within i-City Council and the development of our city. Kule nhlelo eziningi kakhulu esilazo silakuBulawayo City Council esilugijimisa kakhulu ngelokuthi abantu batholelwe indawo zokuthengisela ezisemthethweni. UBulawayo uthi they want to decongest the city center. Thina sasesicela njengenhlanganiso lezi ezimele abazithengiselayo ukuthi kabasiphe izindawo ezisemthethweni ezokuthengisela. Hayi, inkulumo zakhona ziyahamba njalo ziyathabisa. Bese ngikhanyela-ke kathesi lo budlelwano esilabo le ministry, sibambe kakhulu i-cluster ye-small businesses ekuthiwa singama-SMEs. Imihlangano esiyihlalayo kumbe sihlala lo resident minister kumbe laye uminister ngokwakhe ile izithelo esizithelile. Ngoba ngesikhathi esikuso kathesi kuyadingakala ukuthi sibe yingxenye yokuhlela kwahulumende. Sikhangele le NDS 1 eyiyo egijinyiswa nguhulumende. Kuqakathekile ukuthi lathi sibe lawo lulwazi njalo sisebenze konke esikusebenzayo kuqondiswe yimthetho kahulumende. Bese sibonga lama-stakeholders wonke esisebenza labo. Kunengi esikuhlelayo okungasithuthukisa lamuhla nothi kusasa. Kodwa ukukhulu kakhulu sibonga i-communication that we are getting from either City Council or the ministry.
Unkosazana Jacqueline Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso emela abazisebenzayo kobulawayo iBulawayo Vendors and Traders Association. Ku-Livestock Diaspora Forum namuhla sikhangela okwenziwa ngabamaqembu akhuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa ngoba vesithi yibo abadala amacala kulelo lizwe. Amaqembu abatshotshozela ukuthi abantu bokuza baxotshwe kwele South Africa labamabandla ezombusazwe kulelo lizwe batshengisele lamhlanje besithi uhulumende kumele axotshe zonke izizalwane zakwamanye amazwe eziselizweni lelo ngaphandle komthetho. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele, saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abaningi. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo, okhokhela inhlanganiso yeGugu Round Genocide Survivors for Justice, uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sehlakalo sakuqala sokudlengulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje esitradeni ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlengulo. Sinabantwana, abantwana bamantombazana. Impilo zabo nje isisengcupheni, isafety yabo ayikho guaranteed. Unokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba abantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlengulo akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Umunye wesifazane weZimbabwe uNkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlongulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani, singakhangela ukuthi ubuya kuphi, sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime, silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze intukuthelo enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu bafowethu asihloniphele abantu bomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu angathi ma eseswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi kuzanywe mpela ezinye indlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathi ntambo gatsha lamapholisa uMnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotyekeja abasebenza kule migodi kanti ucatshangelwa ukuthi izalwane zaseLesotho. Uthi basalonda njalo ukuthi yindaba kwabesifazane laba abane babo bengadlwengulanga kuleli qula nokuthi yindaba besilisa abayisiyagalolunye abebelingisa kulo mdlalo bekwizizalwane zakwale Nigeria. Uthe sekubotshwe abesilisa bedlula amachumi ayisithupha 60 ngalolu daba, kanti abathathu bakhona bayingxenye yokudlwengula lokhu. Ngokwesibalo samapholisa, ulabesifazane bedlula izinkulungwane ezilichumi, 10,818, abadlwengulweyo kwele South Africa kunyanga ezintathu zokuqala komnyaka. Ngenyanga esifanayo elizweni lonke kubulewe abantu abedlula izinkulungwane zesithupha 6083, kanti abaphose bafike inkulungwane 898 kulelo nani abesifazane. Numero 7, Johannesburg, South Africa, nginguThuso Khumalo.
Abantu bakobulawayo bathi ukubhubha kukaMnumzana Konti Mhlanga ikulahlekelwa kwelizwe leZimbabwe jikelele hathi abomdeni kuphela. Kubika uGainer Gumede Saidi.
umhlanga obedume ngegama lokuthi Konti ubesaziwa athe eZimbabwe kuphela kodwa la kwamanye amazwe omhlaba ngomsebenzi wakhe kakhulu kwezemidlalo yamasiko eyokulingisa ukulwela amalungelo abantu lokunye ikakhulu encedisa abasakhulayo ukuthi bengagcini bechitha isikhathi beganga ngenxa yokuswela imisebenzi. Intatheli izindaba elodumo uLenox Mhlanga ngomunye owasebenza loConti okwesikhathi eside. Yena-ke uchasisa ukusebenza akwenza lo muyi.
UConti Mdladla Mhlanga baqala ukuba mazi kusungulwa amakhosi Theatre Arts. Ngaleso sikhathi ngangisasebenza part-time Montrose Studios ZBC. Ngingowupresenter. Sahlanganiswa ngumqeqeshi omkhulu owayekhona pho ezBC uThula Dlamini. Sisebenza sonke sizama ukuthi sibone indlela zokuthi singa expose njani ama talent yabatsha. Saqala iprogram okwakuthiwa Showcase, which was a talent program ku-TV. Showcase leyo yadlala sibile kwesikhathi eside. Kusuka lapho asasebenza kakhulu ema-projects amaningi.
Uzwelithini Moyo, intatheli izindaba eyake yasebenza umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC.
Udaba lokuswelakala kukaConti Mhlanga kungizwise ubuhlungu kakhulu. UConti ngiqale ukusebenzisana laye ngo-1990 koBulawayo. Mina ngiseZTV, yena esemakhosi Theatre Productions. Kodwa ube ngumuntu obese kule minyaka emine ngisazi ngaye ngomsebenzi wakhe we-martial arts and later on ama-theatre production. Ngisebenze laye kuma-productions ambalwa kusukelwa ku-drama eyayithiwa nguKalabane kanye Lost Teacher, then le talent show eyayithiwa nguShowcase eyayenzelwa eTownship Square, iTownship Square isanda kuvulwa. Ube ngumuntu ololwazi olujulileyo kuma-arts and le mikhuba yesintwini ethiwa i-culture. Ngithi lala ngokuthula malume, silahlekelwe ngempela.
Amazwi kazwe asekelwe ngunkosikazi Sarah Mpofu owaziwa kakhulu kwezemidlalo yokulingisa estejini le yamafilimu, odume ngokulingisa kumdlalo owake waba nodumo owawuphansi kwesihloko esithi Makorokoza, ebizwa ngokuthi Tashi emdlalweni lo.
Mahlabe Zulu, alwehlanga lungehlile, bathi isitsha esihle asidleli, kodwa lesi sidlelile, kambe kunini sichuphakiso. Mina uMhlanga uKonzi gimi besibizana Sebele. Mina igama lami ngingu Sarah Mpofu, usaziwa ngoTashi, uqhude manikiniki weZimbabwe Actors Equity. uMhlanga ngihlangane laye ngesikhathi kusungulwa uhlelo lomdlalo uMakorokoza.
Siyabonga Gaina Kumete, siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi idola leZimbabwe kumele libekwe eceleni kusetshenziswe elemelika ngokugcweleyo ukuze kuvuselelwe umnotho. Umongameli Mnangagwa uthi kulezitha ezibhidliza umnotho weZimbabwe kodwa uthi kazisoze ziphumelele. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.